Ikhambi lechikeni lihlohlelwe ngukapteni walo uMoses Jackson yena oluchayela emambuleni umdlalo ususiyafika emaphethelweni. Limpumela itsho ukuba iqembu lechikeni selile miklomelo elishumi lanhlanu, ikanti iqembu le-Islanders lona lile miklomelo elishumi lesikhombisa. Umdlali wekhetho zintatheli ukuba nguyodlale ukwedlula abanye nguGuy Godart, yena othi usekelo aluthola kumqeqetshi wakhe uRaman Kumbo kanye labanye abadlali beqembu lechikeni yilo olumupha intshukuntshu yokuba adlale kuhle. Iqembu lechikenini belingadlali kuhle nxa lidlala lisedolobheni lakoBulawayo, njalo umqeqetshi walo uGumbo uveze ukujabula ngempumela yanamhlanje.
Impumela leyi iqakathekile kakhulu kithi njengeqembu, ngoba phambilini kwalo mdlalo besisehluleka ukunqoba nxa sidlala sisekhaya. Kuyasijabulisa ukuthi sizisenelisa ukuphumelela sidlala sisedolobheni lakoBulawayo.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu le-Adal lona beselidlale imidlalo yembala lidliwa linqobe le-Triangle nge-3 kanya emdlalweni obusenkundleni eMorris Depot. Iqembu le-ZPC Kariba libe nguchikilobhanqa lele-Chapungu kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni emdlalweni obusenkundleni eNyamunga. Iqembu leJapan Mine libhaxabulele Bantu Rovers nge-4-1 ngaseMaclass, kuthi emdlalweni obusenkundleni eDiliva Dzimu esedolobheni leBeitbridge, iqembu leCholocho litshaywe nge-4-1 liqembu leNkezi Platinum. Limpumela itsho ukuba iqembu leNkezi Platinum yilo eselihlezi phezu kwengalane lile miklomelo engama-22. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.